Wala mgela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Paringwati, mapolisa uthi basi umele ukuchangisele. Then basebhala bona basithi hayi akuyenzi ukuthi sichangisele. And basinikile ama-reasons awo kodwa asisukisekanga la ma-reasons abasinike bona.
Amapolisa avimbela amalunga enhlanganiso yamatitshala ye-PTUZ ukuthi atshengisele esola iholo eliphezulu elitholwa isiphatha amandla senhlanganiso esijiyeneyo.
But esikubonayo ukuthi aluba kuyaba lezifundiso ezenzakalayo elizwe lonke abantu bahambe befundiswa ukuba ngama-mass campaigns ukuthi abantu bafundiswe ezabeleni ngendaba yenaleyo ngoba sesikhangele ukuthi abantwana abaningi kuthiwa sebethethwe yimifula ngoba thina kungela i-preparedness enjalo.
Izakhiwo eziningi zibikwa zisengozini yokukhukhulwa lizulu eliqhubeka lisina ngamandla endaweni ezijiyeneyo zelizwe.
Esinye isakhamuzi seHarare simangalela umphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Chombo emthethwandaba sisithi kumele abanjwe ngamandla ukuthi engabuyiseli esikhundleni uTown Clerk umnumzana Tendai Mahachu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kolomsakazo.
Amapolisa eHarare ale ukupha imvumo amalunga enhlanganiso yamatitshala ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, i-PTUZ, ukuthi atshengisele esola iholo eliphezulu elitholwa iziphathamandla zenhlanganiso ezijiyeneyo. Le nhlanganiso ithi zaqhubeka ngokutshengisela ngeviki ezayo lapho enxuse khona ezinye inhlanganiso ukuthi ziphatheke ekutshengiseleni lokho. UChris Kande, Studio 7, uxoxele umnumzana Enoch Parazai, isikhulumeli senhlanganiso ye-PTUZ.
Baringwati mapolisa uthi basi umele ukuthi sichengisele. Then basebhala bona basithi hayi akuyenzi ukuthi sichengisele. And basinikile ama-reasons awo kodwa asisukisekanga la ma-reasons abasinike bona.
Ye ungasipha nje amalutshwane ukuthi batheni?
Bathe bona ke kumele sibanike amabizo abantu bonke bazaba khona ku-demonstration yangkhona and then siphinde sibatshele ukuthi abantu laba sizawuhambisa njani i-mode of transport khonapho and after i-demonstration yakhona sizawuhambisa njani ezindlini zawo. Bathe futhi kumele sibatshele ukuthi kuyawe kulama-marshals yini and baye befuna amabizo ama-marshals akhona lokuthi bayakwanisa ukuthi baba-identifye njani. So thina sithe hayi lo awusomsebenzi wamapolisa. Amapolisa kumele basivumele kuphela because thina njengama-trade union siyavunyelwa ukuthi sitshengisele namapolisa okwawo ukusinika incwadi kuphela then thina sesingena e-street and sesidemonstrate.
Njengoba lingavumelananga lakho liyahamba yini emthethwandaba ukuthi liphiwe imvumo?
Ye, sizababhalela futhi. Actually sesibabhalele sibatshelile ukuthi no iviki elizayo sifuna ukuthi sidemonstrate and bengayala sibatshelile ukuthi hakho kungcono basibophe because thina sizahamba sitshengisele because siyawe sikonona lakhona ukuthi siyabhadala izimali thina ye-Christmas and then ukakbid labanye bake sebethatha izimali lezi bazidlele. Ababalisi abaningi bayafa ezibhedlela because abatholi imithi, abatholi ama-services because baye befuna ukuthi babe balama-subscriptions e-Christmas but abantu e-Christmas sebezidlele izimali lezi. So sizahamba sibabhalele ukuthi sizahamba ngoba basinike mba basinikanga i-permission sizangena kuphela estradeni next week. Sizama ukuthi sikhulume labanye not only ama-members e-PTZ sizakhuluma lamanye ama-affiliates concerned affiliates of ZCPU lawo bazasijoyina then sihambe si-demonstrate.
Umnumzana Enoch Parazai sikhulumeli senhlanganiso ye-PTUZ ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande, Studio 7 eseHarare.